zenzo zomuntu ongela kuzwisisa njalo ngela nhliziyo enhle esikhathini esikuso kathesi ngeso ukuthi uzilukazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu abazali bakhangele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into esangazene zizolungiswa kanjani. Kukanti-ke umuntu ozithi umongameli welizwe uyasuka nje enjengani uyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuhluphayo kokunokuthi uyazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nobunzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akala zwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho umi njani.
Ye, lokho ikuphosisa uqiniso ngoba unengi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. Unengi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazisisa ukuthi iZimbabwe iphilwa kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo kunye okuhlupha yikho lokuthi lanxa ekhona uMnumzane Mnangagwa akukhanyi ukuthi uyasebenza ngalokho kathi ikhefu ulidinga elani. Yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala uphumelele okukhulu omubi kutho ukuthi vele uhlale sekuphumulene ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhosta uhulumende lozilukazi weZimbabwe ezinye izimali. Ukuhamba kwakhonokhu kuzothatha izimali kakhulu eziningi yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga abe lalelo khefu ngendaba yokuthi uthi uzabe dlalisa nje izimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe u-very weak.